Endabeni zethu lamhlanje abebandla le-MTCT babe lomhlangano lentathelo izindaba bechasisa udlakela olusebandleni lelo oluqondiswe kwenye inkokheli yayo. Uhulumende wele South Africa namhlanje usungule uhambo lwesitimela phakathi kweJohannesburg leMsina, njalo lolu hambo luzaqeliswa isitimela lesi sifike koBulawayo laseHarare kumaviki alandelayo. Abaphila ngokuthengisa koBulawayo, ikakhulu abasebenzela endaweni esiza kwakhelwa indawo yamavinkeli amaningi eGodini Mall, babe lomhlangano wokuhlaziya elakusasa labo. Kwezemidlalo, zindala zombili emdlalweni wenkezo ye-ZNA Charities ngesonto, lapho okudibana iqembu le-Highlanders lele-Dynamos, iBoso isithi izimisele ukuphakamisa inkezo le. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngodlakela oluqhamuke abantu bechasulwe yokuhamba ngenyawo enzikini yedolobho leHarare ngemva kokwehliswa khatshana ngamakhombi kwafa abantu abathathu. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp inombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukusika ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.